Yebo, izinto ziyakhwela kakhulu eZimbabwe, kuyinkinga enkulu kakhulu, ikakhulu nxa kuqathanisa labantu abangasebenziyo, abantu abangazuzi imali inyanga lenyanga, usuku ngosuku, iviki ngeviki. Abantu banengi abangazuzi imali nxa kuqathanisa lalokho okubona kusenzeka ezitolo. Kutsho khona ukuthi abantu abanengi bahamba besiyalala bengadlanga, kuse bangadli, abantwana besikolo bahambe baye esikolo bengadlanga. Kutsho njalo ukuthi imadlana le encane abantu abayizuzayo isiphelele ekudleni, abasenelisi ukwenza ezinye izinto ezokuzithuthukisa lokwenza okunye okufanele kwenziwe imali. Kuyinkinga enkulu leyo, kumele ilungiswe ngokuba ubuyanga buya buyaqina ngenxa yokuthi izinto ikakhulu okudliwayo kuyakhwela.
Kulunga phambili singabona intengo yokudla iqhubekela phambili ikhuphuka na, njalo kumele uhulumende aliphathe njani lolu daba?
Yebo, kukhangelela ukuthi intengo yokudla iye ikhwela njalo ngenxa yokuselela kokudla okubangwe isomiso esikhulu kangaka esisibonileyo. Ukuthi kulungiswe lokho yikuthi uhulumende abone ukuthi ukudla kukhona, izinto zikhona, kube lula ukuthi abantu bangenise izinto ezivela kwamanye amazwe ukuze kungasileli, ngoba ukukhweza intengo yezinto yikusilela kwazo, yindlela ezomnotho ezisebenza ngakhona. Kumele ke zingasileli ezitolo, puphi ingasileli, ithukela lingasileli, kungabi khona okusilelayo. Yikho kuzakwenza ukuthi intengo ingakhweli ngendlela ekade ingakhwela ngayo nxa ngabe izinto zingekho esitolo. Kuyadingeka ukuthi kuqoqwe, kuhleleke, kuvinjelwe ukukhwela kwezinto ngokuthi zande zibe khona, zingaswelakali.
Ukungafinyeleleki kwemali yeZimbabwe ebantwini kungaphathisa na ukuthi intengo zingaqhubekeli phambili zikhwela njalo limali ingasweli amandla?
Ukungafinyeleli kwemali yeZimbabwe izige ebantwini bonke abadinga ukuthi bayisebenzise, kutsho khona ukuthi lokho okwakuyinjongo ukuthi iza kulungisa kakukalungiswa. Imali yonke emhlabeni ifanele ifinyelele kuye wonke umuntu oyidingayo, angayidingi nzima, ifike nje itholakale ezitolo emakhaya, itholakale emaphokethini abantu, bathenge ngayo itshukela isinkwa, bathenge ngayo amahlamvu, bathenge ngayo noma yini abayidingayo, babhadale ischool fees, babhadale amagesi amanzi, bathenge ngayo amatikiti ebhasi lendizamtshina, lakho konke abakudinga ukusebenzisa ngemali. Kulapho yabe isiqale khona ukuba loncedo, ikakhulu nxa ingagcina amandlayo ibe lesisindo, ikwazi ukulondoloza amandla, ikwazi ukulondoloza igugu elikuyo. Kulapho yabe isiloncedo khona olufaneleyo. Okwamanje isasilele ebantwini, abantu bayazibuza ukuthi kanti ingaphi le mali. Khona lokho kuyinkinga enkulu kakhulu, uhulumende ufanele akulungise ngokuphangisa, ingakaphelelwa ngamandla, ingakafiki ebantwini.